Sesilungiselela kusasa ukuthi uzaqalisa eWhite City ngo-9. Imota zonke sicela ukuthi abantu bahambe bahle baqonde eWhite City. Imota eyazabe ithwele iHess iyizalandela after abantu sebefikile eWhite City Stadium. Abantu basuka ngaphandle kobulawayo, uhulumende uselungise amabhasi azaphikha abantu endaweni ezehlukeneyo ukuthi babuye lapha. But amabhasi amaningi ngawobulawayo, then iMatuhuleni North neMatuhuleni South. But kulabanye abantu abazabuya bevela kwamanye ama provinces. Siyakwazi ukuthi ngomgqibelo kuzabuya abantu abavela eSouth Africa, abe-ANC, umkhonto wesizwe. Sizwa kuthiwa kuzaba lamanye ama-chiefs azabuya, kodwa sizakwazi i-confirmation yakhona ntambama namhlanje. Ngomgqibelo sokulungisiwe sibili okuzwayo, lo hulumende la uselungisa umgwaqo lapho imoto ziyahamba khona. Sithemba ukuthi kusasa sizaba suphelile ukulungisa umgwaqo kwenza ukuthi imoto zihambe kuhle. And then sebehambile abantu uyabona lapho kwafakwa khona amatende, nalapho kuzafakwa khona izitulo. And then u-econet la sahambe wafaka i-booster eye-internet.